abantu bethebanzele ukuthi izalo iyiparty sepolitical party isekompetitala iyayenzisana kupolitics yeZimbabwe. So ama opposition parties yayena era ama issues awo granting advantage kuzalo indlela abalwa ngayo iyethithi izalo ukuthi ihambe khulele ibibusa yona.
Ungavumelana lakho lokho yini mnumzana Moyo?
Angeke ngivumelane nakho, ngathi nje ama political parties ayiwo abusayo kakhulu e-Afrika bane-strategy abasisebenzisayo ukuthi baba nabantu abasebenza nabo ethi abasinasisela ukuthi sisebenza nabo babe yibo ababasebenzisayo ukubana lisane yipho sonke isikhathi ngihlala ngikhithi ngapho esikhona sibhukisa lezi ngwenya.
Nanso-ke indaba mnumzana Mkombo,
ubhulu wami sisebenza sonke kwe-opposition ngoba uyabunangelela lami siyakubona into ekhona mina njengami osuka ngo-opposition osekuzame kathesi ngiyakunika umzekelo sowebhora. Abantu bebhora bangathi 45 minutes half time, ungakhawela i-half time abantu babekhulumani ku-half time. Lapho esikhathi lapho abakhuluma ngeli team ukuthi hhayi makanizibani ende noma vele into ekhona even ungabona i-team edliweyo isikhathi kushele kwi-refu wankona ubengangikibuhle kube siyibhathe ethumele sikhulume ngaso ukuthi hhayi lona udlutshwe ngoba kunje. Ama-opposition parties mina ngisuka kuwo i-understand izi opposition parties iqiniso kumele i-opposition imele injongo ye-opposition not ukuthi abantu bafuna ukudingana izikhundla nokubangisani ama-position bakayela kusuka lapha sishiwa ngokwabo kuthiwa ngilayo sesibama-president amangazi we-opposition sithi namaphathi amangazi we-opposition ye abantu bangathi izami iyadivemela ukucabanga kwabo but kukona okunye kumele divume njengabantu abansundu lokho okunye sifake abantu abazakhokhelela abantu lokho abadinga izikwa.
Mnumzana Moyo, kodwa ungathi kuyini okwenzakalayo kumabandla aphikisayo? Singakhangela lona ilakho le-CCC, ubona ingani lingabe liqinile ukuthi sokubuya ukhetho lalo lingamisana lebandla elibusayo?
Kuyaziwa ukuthi i-opposition sekuthakiya unama-elections elekathethi khona kuzaba wesi ngoba abantu sebekhulile. Sekufuneka i-leadership esithi ubukhokheli obuyonguNkulunkulu obungasoze bucabangele ezikhwameni abazacabangela abantu umuntu ekwazi ukuthi noma sekisatshokuthengiseni ekwazi ukuthi singadingisa njani isize sihlupheka yibe ukuthi sihlele emuva kakhulu nga ukhedele ngabuya ngiqinisile izenzeka imihlolo even nabasebangeleni elibusayo khona bebona kathesi ukuthi ha nesikisehesolomendele ezayenza ngcono ngoba indlala elapha ezimbabwe ngendlela ilizwe elingaphathwa ngayo nxa kungathiwa -election kusasa e-opposition onguyeprezident
Mnumzana Mkombo, ubona ingani ibandla lezanu PF lona liyenelisa yini ukubusa ngemfanelo kumbe hayi? Njengoba umnumzana Moyo esitsho, kuningi osokukhama abantu, sikhangela lokwenzakalayo ngemali le entsha eyezike.
Ungakhangela lathi sizengamaZimbabwe sithi nobukhuhlane ukuthi hayi umali okazana ubuyile ekuguleni ngakaphumela endlini sesikhulume ukuthi awulizila awulisela awunjalinjani kagezisa imigano kakazanga gezisa imigano naleyo kodwa imali esiyisolakunje ayizake isebenze imali le oredi sesikhulu bethi hayi imali yakhona ayisebenzi thina sifuna ukuthi kusebenze kwabantu na upresident enza akwenzileyo kumele sisapoti ngoba kufanana engubaba uethu ekhaya angashonisa isapoti yabantu abakhe uzakhangela njengobaba ongakwanisile kungaba mnandi ukuthi uyotshayela izandla ubaba we-next door ukhohluleka ukuthi utshayela ubaba wakho izandla obuzanayo imizama ayenzayo ifuna thina abantu abahluphekayo asobaba umnankagwa umuntu ohluphekayo izinsizwa zethu ezihlobo zethu yibaba accessa i-economy kodwa thina kube asibelanga zincedise ukudiliza i-economy sidilize kathesi yonjeke zethu abaleka bafuna ukuthi ukwamukela imali leyo kukhawula ubani kukhawula umnankagwabo zokhawula thina sikhawulisa ubani.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Okungimangazayo ukuthi umfowethu sure njengoba wasuka ku-opposition ikuphi okungcono sekubonile okungcono ebandleni le-ZANU-PF. Yebo uyatsho ukuthi umali ngayefika ufike ecaleni yakho lalo kanomalukazana ongakanani ele-43 years umalukazana engazali engatholi umntwana uyagcina la ethiya phela hhayi urhulumende uyehlulekile ma kungalutshwa ngendlela ilizwe lezimbabwe lingaba right ilizwe le-corruption ilizwe elingenaqiniso ngathi kubizwa bathi bondi ilingana ledola 1-to-1. Namhlanje sebesithi 1 ikileyo ilingana le-$13. I-$13 okuzayenzeka 5 months coming sizaba yimihlolo.